Lokho bakwenza sikhangele isikhathi esidlulileyo lokho kusenzakala kathesi ukuthi amasotsha lamapholisa bayahlukuluza kakhulu abantu. Sikhuluma lamhlanje ilunga lephalamende leMDC uMamombe uboshiwe labanye bakhe kuthiwa bathethise amapholisa ngazi bathethise ngendlela yabani. So kuyatshengisela nje ukuthi amapholisa labo bonke abakwezomvikela ke balocuku yikho kunanzelelwe-ke ilizwe-ke leBrithani labethesa lezo zijeziso-ke kathesi ke izijeziso zomnotho lezo kazethiswanga-ke singathi-ke ngama-politician umba ama-civilian kuphela kodwa-ke zetheswe abakhangele-ke ngezombutho-ke lamapholisa-ke kunye lama-CIO.
AbeZANU-PF Ndlovu bathi udaba oluhluphayo lapha yikuthi iBrithani ilokhu izondele ukuthathelwa kwabelungu amapulazi nguhulumende.
Udaba lokuthathwa komhlabathi ludaba olwadlula kudala. Kathesi ilizwe leBrithani nxa sikhangele likhangela phela ukuhlonitshwa kwelungelo loluntu ukuthi abantwana beZimbabwe bakhululeke okungakanani kabahlukumezwa yini. Njengoba ngitshilo abantu lokhu bekidnetshwa, abantu lokhu bebotshwa, singakhangela umeya weHarare uqede izinyanga ke evalelwe, singakhangela ke amajournalist oChinono loJob Skhala, singabantu lokhu bebotshwa bona laba ebevalelwe kwesikhathi eside bathi lanxa lapho baphiwa khona ibheyili kube sebehlaleke entolongweni bevalelwe ingani ngabantu asebepika kanti ngabantu abalindeleke ukuthi bahambe-ke bayethonisiswa emthethwandaba. Yikho-ke kuyananzeleleka-ke ukuthi uhulumende lowo-ke ulocuku ulokuhlukumeza-ke izizalwane zeZimbabwe-ke kakula kukhululeka-ke ebantwini lokhu bebotshwa-ke abantu-ke bevalelwa-ke isikhathi eside. Yikho-ke ukuthi kukhulunywe ngokuthi hhayi iBrithani ibangisa abantu ngoba bathatha umhlabathi nje zaba yikucatsha ngomunwe abantu besazi iqiniso ukuthi lo hulumende ulocuku uyahlukumeza ke lo hulumende ke kamnankagwa ke ulocuku okudlula ke uhulumende kamgabe. Yikho ke kuyananzeleleka khona lokho amazwe kaphetsheya ke akunanzelela. Yikho ke leBrithani silibona ke libethesa izijeziso ke zomnotho lanxa bona bezala bephika bethi bayabangiswa lokhu lalokhuyana kodwa iqiniso yikuthi ke kulocuku kulodlame kulokungahlonitshwa amalungelo abantu eZimbabwe. Abantu bayabotshwa ke bavalelwe izikhathi bengela macala, abazathi nxa sebesiyakhulula emthethwandaba sebetholakale bengela macala kodwa behlalele isikhathi eside bevalelwe. Yilo ke ucuku ke olusolwa lubonwa ngamazwe aphetsheya kuhlanganisela ke iBrithani.